Ngiyakholwa into ebiqhakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kusho ukuthi kulokuthukuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Laba bantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, besezi betshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kati vele udaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu, njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye ulutho.
Abanye njalo bagcona uMongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani bekuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu, alalele ukuthi abantu bathini. Angazi isizathu esimenza ukuthi afulathele ngalesi sikhathi, kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba. Ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphenduke, ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhuphelayo kube nguye obakhona, izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo.
Abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula, le nhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Ye, thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala, njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana labantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Asoze sidinwe ngoba ilubizo lwethu sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sizwisise ukuthi udaba labo luvelela ngaphi luya ngaphi, njalo lokuthi kube le ndlela engxenye singabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngqubekela phambili.